kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla zilijumi kumbimbito 2019 Mokhefu Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ukudlelana kwalo lomnumzana Robert Mugabe.
Kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi orayithi le lo muntu ukhona okubakwenzayo ukuthi asingeke sathi imbali yakhe yonke lalo Mugabe engalithumele ngaphakathina kwesiwedi siphelile sicithe.
Kodwa ibandla le-ZANU PF lithi ubudlelwano be-MDC lo Mugabe kubisela ilizwe emuva.
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabe lwana kulisizi ngoba zange ngibone umuntu odalwe kubi kangaka njengomdalana lwana okuthi kafuna ukuthi ngabe sekukhanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi aqhathe ababalisi abakhuluma isiNdebele lezinye indimi.
Sizathi kuqondwe ukuthini ukubulala ulimi yini kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo.
Kufa abantu pose abalikhulu lamajumi ayisithupha engozini yendizamtshina. Lingakhuthwa luhlelo lwamasiko olwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ukuthi lidlelana lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Ibandla leli lithi lisebenza labantu bonke kwele Zimbabwe abagoqela uMugabe ukwenzela ukuthi kulungiswe konke okuhlupha elizweni. UChamisa utshele abantu emhlanganweni awenze izolo eMtare ukuthi ulakho ukuyakhulumisana loMugabe ngokubhidlizwa kwelizwe leZimbabwe lokunye okutshiyeneyo. Kulabanye abasola lokhu abathi akumelanga uChamisa adlelane loMugabe owabulalisa abantu abaningi eMatabeleland lenkabazwe libutho leGugurahundi. Kasenelisanga ukukhuluma loMugabe ngodaba lolu. Kodwa ke sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda olilunga lebandla le-MDC.
Mugabe kasiye nje muntu kazana, kasiye muntu ongamuthi hayi ngitsho nje umuntu lwanozimele yedwa. Ngakhuluma lo Mugabe ukhuluma lephoku labantu abaningi abakholwa kuye, hathi abantu be-ZANU PF kuphela kodwa labanye abangekho ku-ZANU PF abaziyo ukuthi noma kukhona okubi akwenzayo uMugabe kuleli lizwe kodwa kukhona okuhle akwenzayo okuthi kathesi nxa sikhangele uhulumende lokhona simkhompile uMugabe kokunye yagcina ukuthi hayi uMugabe sibili wayengcono. So ngenxa yakhonokho-ke ukuthi uMugabe siphenge umlahla sithi thina hayi sengumuntu ulahlwa kakusela luthethe ngaluzokengaluthola-ke mbe esingaluziza kuyo mbona ngani siyabe silahlekile.
Nxa sisikhangele kodwa bakhona abanye laku-MDC angani bathi ukudlelana lo mnumzana Mugabe kuyababisela emuva, kambe akunjalo yini?
Kuyatholakala akungeke kwaba ebandleni elikhulu njengalethu ngoba i-MDC phela yilo ibandla elikhulu kudlula amabandla wonke eZimbabwe. Ngenxa yesiningi labasekeli nabalandeli baleli bandla akukho lula ukuthi umuntu wonke abe nombono ofanayo. Njengoba usitsho bakhona abalutshwana labo abakhononayo ukuthi kanti ngani sisebenza lo Mugabe, kodwa iningi mbonakala liyavumelana ukuthi hayi uMugabe ye angabe kukhona lapho aphambanisa khona kodwa ayakaphambanisi njengomuntu njenge-individual kodwa kwakuyi-system. I-system leyo sokufuza ukuthi-ke ilungisiswe ngoba nakathesi nazo siyayibona kathesi kumnankagwa ize ngidlulisele phambili lokho esasikubona koMugabe. So-ke ngenxa yalokho-ke ngokubona kwami as a matter of principle njengama-Zimbabweans kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi orayithi le lo muntu kukhona okubakwenzayo kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke leyo loMugabe engayithumele ngaphakathina kwesiwedi siphelile sicithe. Asimelanga sicithe imbali, imbali yona leyana iyasipha isifundo eziningi sisasho ukuthi thina kufuneke siziphathe njani njengabantu belizwe leZimbabwe.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda lilunga lebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Siphinde saxoxa lomnumzana Believe Gawule webandla le-ZANU PF othi ubudlelwano bukamnumzana Mugabe loChamisa kubisela emuva ilizwe leZimbabwe.
kuyakhanya ukuthi abantu laba gibs kade besebenza wonke even siya ekhetheni laphana kuyakhanya ukuthi wayesebenza labanye abantu abakhona ngapha ebandleni kuzana uPF abalabo umgabe abavele besebenza labo abasebenza labo umgabe into emizabo ze G40 kuqala bebekufihla bona uTamisa kathi kuhle ngoba sebe kukhipha egcekeni layo umgabe uyathengisa la kathi ngendlela zakhe athi inkulumo zakhe kade zenza eyathaka umongameli kuyakuyathengisa ukuthi vele basebenza bonke labo uTamisa but kuhle ngoba sebezivezile bazitshengisa ukuthi bayenzani sesikwazi konke abakwenzayo konke khona okumbona kuzasiphathisa ekusebenzeni siya phambili.
Ye kutshoni yini nxa selikhangele sibili ukuthi kumbe iG40 isebenzelana lebandla leMDC singazi kumbe yikho kumbe ayisikho kodwa kini kungabe kusitshoni sibili?
Ingqondo yabantu labana abazondileyo umgabelwana kulusizi ngoba ngizange ngibone umuntu odalelwe kubikazi njengomdala nalwana okuthi kafuna ukuthi ngabe kathesho kukhanya ukuthi ngabe kuyena ulokhu esesikhundleni lokhu ebusa usefile vele uphuphelile vele kuyinto engekho angasekhoyo kodwa ulokhu womele lakho lapho uyazi lihlazo elimangalisayo kavumi ukuthi kulabanye abantu ukuthi uyaphumula la kungena abanye abantu lo monakalo nalo ngenxa yakhe ubabe nalwana and konke konokukhangelele ububi bonke obukhona elizweni bonke sibethetha kuyena lwana ubaba onguye wadala zonke izinto ezimbi kodwa kathethi kuyamangalisa ukuthi namhla sebambana labo uTamisa injongo yabo ngeyani umuntu ongcolileyo njengayo ongcolisele unkuhlelo olunjengalolo kuyakhanya ukuthi into yabo vele ngezinye indlela mina kwami angiyiboni into eqondileyo ngathi i-alliance yani yabantu abalento zabo zokuganga kuphela ngobushito abakho ngokulungisa ilizwe ngoba mbona ukuthi namhlanje bangathi uTamisa bona sebebambene entweni okwanini sokutheni kuyini okuhle ngohlelo lwakhona abayekele bangafuna ukuphambanisa inhlelo zethu lapha ngathi kusetshenzwe lapha sibona umuntu umsebenzi lowo siyawubhitha njani.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla lezanu PF sixoxela eSetsholojo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Abantu abaningi bathi uhulumende weZimbabwe kumele aqhathe ababalisi abafundisa ezikolo zemfundo ephansi lapho abadabuka khona. Bathi kuzwisa usizi ukuthi ababalisi abadabuka eMashonaland baqhathwa ezikolo zemfundo ephansi eMathabeleland lobe sehluleka ukukhuluma isiNdebele lezinye indimi. UZulu ukhala ngokuthi abantwana bagcina bengasafundiswa ngemfanelo ngoba ababalisi besehluleka ukubafundisa ngolimi lwabo. Uhulumende usanda ukuqhatsha ababalisi abanengi abangadabuki eMathabeleland lenkabazwe. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana Isaac Mpofu, umlobi olodumo njalo wake waba isiphathamandla sohlangothi lukahulumende olwezemfundo.
Sizathi kukondwe ukuthini, ukulala ulimi yini, kumbe yikungananzi ulimi ngabogatsha lwezemfundo. Abantwana ba eqiniso ukuthi abantwana ezikolo abathwele nzima ngingakutshengisa nje okunye okuminyani esike salwa lakho kulesikolo esifundisa abantwana sathi kwathiwa abantwana abahambe bayedinga emakhaya ukuthi ukukhala kwedonki yikwenzani ukukhala kwenzani njalo njalo. Abantwana ke sebebuya ke sebebhalile phansi ukuthi ukukhala kwedonki. Idonki iyakhonya. Utitsha wathi hayi akusikho lokho ngoba encwadini abayisebenzisayo kakutsho njalo. Uselahlisa abantwana. Kwaba lobuhlungu obukhulu ebantwaneni batshela abazali babo kwaba lobuhlungu obukhulu. Ikutshengisa ukuthi yindaba ekhona ungaziye ezabelweni ngaphi kangaphuza kuzabe kuthinta khona lokho.
Kudala kwakuvele kusenzakala njani? Siyakwazi ukuthi lalikugatsha lwezemfundo. Ababalisi babehanjiswa njani ezikolo?
Babekhangelwa nxa beqhatshwa ukuthi bayakwazi yini ukukhuluma labantwana. Njalo ukukhatha kwabantu kwakungathi kwamatishala kwakungathi kwehlukile ngoba izindawo izigaba ngezikhaba zazizikhathela amatisha kungabala lokho kuthiwa amatisha aqatshwa ndawonye endaweni eyodwa labo abakhathi bengabantu abangazaziyo izindima ezehlukeneyo, bona bakhumbula ukuqhatsha ababo, bona bakhumbula ukuthi ababo ngabalemsebenzi, bekhohlwa ukuthi okuqakathekileyo lulimi.
Umnumzana Isaac Mpofu umlobi olodumo, sixoxe laye ekobulawayo. Singakangeni kuhlandla elilandelayo, wothi sikhangele udaba oluvela kwamanye amazwe. Abantu abafika phose 167 bafile lamhla kulandela ukuwa kwendiza mtshina ye-Ethiopian Airlines Boeing 737 endaweni ebizwa ngokuthi iBishoftu, ngesikhathi ipaphela kwele Kenya. Kusahlolisiswa ukuthi yenzakale njani ingozi le. Umongameli Emerson Mnangagwa ngomunye obaduduze imuli zabantu abafele engozini le. Abantu abafe engozini le badabuka emazweni akugqela ele Kenya, Canada, America, China, Britain, France, Egypt, Denmark, Australia, Sweden, Russia, Morocco, Spain, Israel, Belgium, Indonesia, Norway, Serbia, Togo, Rwanda, Mozambique, Yemen, Uganda, Sudan, Somalia, India, namanye amazwe. Le yi-Studio 7 lisizo siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babelobola.
Njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lwabantu asebekhulile abathandana labantu abatsha. Siqhubeka ke silo umnumzana Ezra Chisa Spanda, umsakazi olodumo. Kuzobuya njalo unkosazana Sheila Spanda, incwadi kwezamasiko esintu ohlala khona ngale ke kwele Bhilitane.
Isikhathi esiningi lawo mama lawo nasebona la engani ke ngaba abalingana layo ngoba badala kulaye ecansini ngale sokuzana sedinga umfana ozamenza ukuthi azizwe ngani mutsha. La siyadinga lo mfana omncane ngoba igazi esagijima ukuthi lo mfana ozamenza ngani azizwe ngani lomutsha azwe ke jabula. Kukanti kubo baba labo bafuna ukuzibona labangani bancane abone ejabula, akhumbule izikhathi zakhe bezana ukuthi hey ngesikhathi sami lo mntwana ebengenamxhilika yilokhu evuke ngetshaya imakeup yakhe enhle ebhoda la ebangizaneni bakhe la esenzela ukuthi ayishow off ngesilungu.
Okunye masibanda akutsho ukuthi nxa usendlini sucina phela even sugqoka amaduku la ngana njani njani, sulala suzibopha ngongama lokho kufakwa emakhanda into ezinjalo, akuhluphi kona kuyini ukuthi phela omunye agcina sithi wathi ngidinge okuncane vele?
Oh, okulala sukophe ngamasocks ekhanda
khonoko kanye.
Hayi phela amasokisi labancane bayabopha ngayo babudube. Okukhona nje ukuthi lithandane kungabi kuba nzima lokho kwamasokisi ngoba phela uyavuke uyaphaphama usuku usubona umuntu sezithenga ngesokisi uthi uyakhumbula labantu babone phandle ususithi hawu kanti ngakho kusafanani futhi so umuntu useguge kakhulu. Futhi ngingatsho njalo nje njengoba ngisafuna ukuphendula endaweni laphana lapha sathi khona omama babona bezibona ngathi bona babe besiyathandana labafana abancane, baba labo bathandana labo mama abancane. Khona kwana nangiyana kathesi kuyini khona kwana kuyenzakalele, sikhuluma kathesi ngoba kuyenzakele kathesi, akusahambelani vele sokukhatshana phelo igazi likamama lwana lisagijima uzayenzani kathesi into futhi ikhangelo lenale usasencane phela ngela mehlo kade ngakuye.
Ya lapho kuyahlupha mdaweni sibili lakhona kusibili ukuthi abanye bathi ngikala amasokisi into enjalo.
Kukanti sakhuluma ngayo indaba leduba ukuthi abantu-ke umama kathi sesenje umada odadewethu nxa sizathi-ke umkhwenyana sengena sigqoke i-tracksuit engutsheni sibophele ekhanda, indoda isuke yenzeni kwaba siyacabanga lo mntwana-ke ngale-ke longane usemncane olama-20s umbola ama-30s atholakala ukuthi umntwana uzigqokele uzimpahlana kho okuncane kumenza ukuthi la igazi ligijime njengendoda. So kuqakathekile khona ukuthi abantu bazi ukuthi baziphathe njani.
Ye isikhathi yisesesidliwe umangoye qiba-ke ngamafutshane khonapho masibala.
Yeah, mina bengithi khona ngamafeaturing ngithi khona abantu abake bekhangela ukuthi bathandana labantu abangakanani okwenza lokuthi kungahluphi kungahluphi sokukonfuza labantwana kugcina sekukonfuza abantwana abantu bethandane bethandana bethanda labantu abalingana labo kube lapho thandana lomuntu ongathandani labo lomuntu omncane kumbe umuntu omdala kakhulu kulawo kumbe umuntu omncane kakhulu dinga i-age yakho lihlalisane ukuze liguge lonke libonakale liguga lonke kungabi khona oguga kokuqala kulomunye ozatshiyela omunye ukuthi la omunye ukuthi ma wena usuhambile sesalihawula
ye kusenjalo nje ke kukhona owabo sugar daddy osugar mama kakupheli isizathu lesi sikhulumileyo ukuthi abantu indaba zemali indaba lokuthi bazibone ngani basebatsha indaba zokubona ukuthi igazi liyagijima ngakho ke kulezi nsuku sokubhahile sokugcwele sokumemetheka ngoba lo nalowo nxa engumama ufuna ukuzibona ngani sesemutsha ubaba laye uzibona ke engani seselijaha nxa ehamba le ntombazane esakhulayo
ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba uEzra Jesus Manda yena khona ngale ke kwele Bhilithane mbonge njalo ke unkosazana Silas Manda laye ukhona ngale kwele Bhilithane hayi ke walamhlanje imalapha zihlobo zami ngoliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube lilani
kangele ezinye ziziyowazinga amasiko wakhoela manyama
wo manje soku isikhathi sabatsha silo Mike Over.
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa ngomsebenzi ka-Itai Zamara olwela ilungelo loluntu wanyamalala ngomnyaka ka-2015. Ukuze sizwe okunengi sixoxa nomnumzana Steven Sibanda yena ongusakhulayo oke wasebenza loZamara njalo ongumunye olwela ilungelo loluntu. Sibanda, ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana unjani?
Ngiyabonga baba Solomon Ntapelo Zimbabwe.
Yini umbono wakho mayelana lomsebenzi owayenziwa ngumnumzana Itai Zamara?
Umuntu wasithandela umsebenzi omkhulu kakhulu. Itai was the first person wasimathi wathi umgabe usehlekile phela resign ugazi nda kanye labuphathi. So ngendlela sinabi Itai was the pioneer of Chaco yenza ukuthi umgabe a-resign.
Lapho uZamara wanyamalala umgabe nguye owayengumongameli njengoba sekulomongameli omusha ubona ngani uhulumeni okhona uphathi ilungelo loluntu ngendlela etshiyeneyo na
umgabe lo lomnangagwa bayafanana zatshintsha uhulumende zatshintsha ikhanda likahulumende kodwa akule nto esayitshintshayo lapha yabona umnangagwa lokhu esenza kwakusenza umgabe ukubotshwa kwabantu abaphikisayo is still the same economy to the same. So I will enjoy that in Jada Pan.
Ngomnyaka ka-2015 yoni High Court yathatha isinqumo sokuthi amapholisa kumele bakwazise uZulu njalo imuli kaZamara mayelana nge-investigation yabo yona elenjongo yokudinga uZamara ukuthi yoni investigation ihamba njani. Kodwa lokhe singakazi lutho ukuthi yoni investigation yona ihamba njani. Njengomunye olwela ilungelo loluntu njalo oke wasebenza ndawonye loZamara wena uthini ngalokho?
Ya ngendlela ngathi kwakuyikuvala uZulu lokhana ukuyanika ikhothi izidiclare ukuthi amaphoyisa amele adinge njalo azise uZulu ngempumela abayisebenzile njalo nge-progress abayisebenzile ukuthi ngawuyitaye Zamara from there akuletha kuzwayo lokhu esimelile ukuthi size ukuthi uhulumende namaphoyisa bathini wawudinga uyitaye Zamara abangiye badinge umuntu abamnyamalalisayo bona abangiye basinike any report ngomuntu abamnyamalalisayo bona
bengicela ukuthi ugqibe uhlelo unikeze uhulumende amazwi ubatshela ukuthi kumele bayenzeni ukuze ilizwe liqhubekele phambili kube lokuthula njalo inhlonipho yamalungelo abantu
mina ngathi ubana sibe le nhlonipho yamalungelo abantu eZimbabwe kumele sitshintshe totally ihulumende esilayelo njalo sithi sicela ubana uhulumende okhona ahloniphe amalungelo abantu kumele kubame ukuthunjwa kwabantu abaphikisayo kumele bame ukuthunjwa kwabantu abanikeza umbono wabo ophikisana lowabo
uSteven Sibanda olwela amalungelo oluntu Steven ngiyabonga ngokungena kuhlelo mnumzane
ngiyabonga mntanami.
Zulukandaba lena lethini lezwile bengixoxa lo mnumzana Steven Sibanda olwela ilungelo loluntu eZimbabwe emayelana ngomsebenzi kaItai Zamara, yena obe ngomunye obelwela ilungelo loluntu eZimbabwe owanyamalala ngomnyaka ka-2015. Kwanelo kwalamhla mthwakazi omuhle. Abafisa ukuxoxa nami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3. Lingakhohlwe phela ukungizabe ngikhona kuhlelo The Connection ngolwesibili kusukisela ngo-8 uhlelo lugqiba ngo-9 PM. Hayi Zimbabwe omuhle, isikhathi du, asidibaneni ngolwesibili.
Kwezokholo lwesiKristu ake sizwe ukuthi usiphatheleni namhla uNtungameli Gomo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele indaba ekuMateyu chapter 5 verse 13. UJesu uthi yena linalilitswayi lomhlaba. Nxa itswayi selithelelwe yibumunyu balo lingasetshenziswa njani na? Alisancedi lutho ngaphandle lokuba lilahlelwe phansi linyathelwe ngaphansi kwenyawo zabantu. Lina liyikukhanya komhlaba. Ngakho ke nxa sinanzelela ukusetshenziswa kwebala elithi itswayi kumbe ngathi isawuto, ikuthi okokuqala siyazi ukuba lona vele isawuto liyadingakala empilweni. Akusonto esingathi kumbe kwezinye isikhathi singakwanisa ukuthi singabi lalo. Isawuto nxa sisidla liyafunakala ngoba yilo ubumunyu balo, yilo elenza ukuthi ukudla kuzwakale ubunandi. Ngakho isawuto liqakathekile kakhulu. Kutsho ukuthi nxa uJesu eqathanisa impilo yomKristu lesawuto, kutsho ukuthi uthi kule ndlela umKristu okumele aphila ngayo nxa ephakathi kwabantu kumbe lapho esigabeni lapho ahlala kiso, okuzayenza ukuba adingakale phakathi kwabantu kumbe njalo ngathi ubukhona bakhe phakathi kwaleso sigaba, kumele ukuthi senze ukuba leso sigaba sibe lobunandi. Leso sigaba sikwanise ukuthola indlela yokuthi siphilisane kuhle kube lobunandi ngenxa yokuthi kulomuntu ongumKristu, kulomuntu olandelela imfundiso zikaJesu. Siyananzelela njalo ukuba isawuto kumbe ngathi itswayi lalisetshenziswa kumbe liyasetshenziswa esikhathini eziningi ukuze inyama ingaboli, ukuze inyama ingawonakali kumbe izinto eziningi zingawonakali. Ngakho-ke nxa thina siphila isiKristu sethu ngendlela efaneleyo, ngendlela elungileyo, akumelanga ukuba izigaba zethu lapho esiphila khona kumbe kusemadolobheni kumbe emakhaya konakale izinto ngenxa yokuthi impilo yethu thina njengamaKristu injengetswayi iyenza ukuba izinto zingonakali. Kutsho ukuthi nxa thina silandela imfundiso kaKristu eyothando, silandela imfundiso kaKristu eyokuzibamba, singakhangela indlela okugcwele ngayo amaKristu elizweni lethu leZimbabwe kumbe ngathi indlela amaKristu akhona nje jikelele umhlaba wonke, kumele ukuthi ngabe umhlaba siyakwanisa ukuthi siwenze ungaboli endleleni oyenza ngayo izinto zawo. Kodwa siyake sizibuze thina ukuthi nxa sibona ubudlwangudlwangu endaweni lapho esiphila khona, nxa sibona kusiba lobusela, kusiba lobugelekeqe, kusenzakala izinto eziningi ezimbi, angaphi amaKristu amaningi aphila kulezo zigaba angakwanisa ukuba litswayi ukwenzela ukuthi izinto zingonakali? Ngumbuzo oqakathekileyo lo okumele sizibuze thina namhlanje nxa silalele lifundiso ekaJesu Kristu. Nxa sisenza umsebenzi kaKristu asiwenzeli ukuthi sibonakale, kodwa siwenzele ukuba sitshintshe indlela inyama ezanambitha ngayo, indlela isitshebo esizaba mnandi ngaso, ngenxa yokuthi ubumunyu bethu bona lobo yibo butshintsha into yonke. nxa sesidleka lapha nasiphakathi komhlaba asisabi munye kodwa sesiba isitshebo esimnandi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba ngegama likaJesu. Sesithandazela abazalwane, sithandazela abantu abakho abafundisa inkokheli lapha ezikhona ukuba bayenze babe litswayi elizatshintsha izigaba lapha abaphila kizo. Baba zitshintshe zibe mnandi, kusuke ubudlwangu dlwangu, kusuke ukulisana, kube lokuthandana kwabantu bakho. Nkulunkulu siyathandaza njalo sesigqiba kulabo abagulayo baphilise sobasilise emzimbeni yabo egama likaJesu. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyabonga nkulu ke ntungamili Nkomo ungathini lokusasa mfowethu. Ye, so siloko siphakathi kwendaba zalamhlanje sizwileke ukuthi kulendiza mtshina ewileyo khona ngale ke Ethiopia. Sike sabuza abantu ukuthi balubona njani lolu daba ku Facebook la ku Twitter endaweni eziningi ezijeneyo. Siyabona ke u Finance Motsi uthi hey bakithi kubuhlungu kakhulu lokho kwenzakale ebantwini akade bephakathi kwendiza mtshina le. Kuzobuya ke u Martin Mukwara la uthi hayi bantu kabalale ngokuthula ababhubhileyo engozini le. Kuzobuya lo Emilio layo uthi hayi bantu lapha silusizi kakhulu abantu beEthiopia baduduzeke sibili kakhulu. Lokho ke kugcizelelwe nguChristina Parker layo uthi hayi sizwa ubuhlungu lalabo ababhubhileyo. Kuzobuya njalo lo Timothea Malate uthi hayi bantu benkosi silusizi. Kuphinde lokho kwakhulunywa njalo nguRobert Sinyiza layo uthi inkosi yami kuzima lokho okwenzakeleyo. Unombulelo Beatrice Malamba layo uthi inhliziyo zabo mazilale ngokuthula ngoba lokho kuyesabeka sibili okwenzakeleyo. Uedwadwa uthi mina ngiseMozambique lami ngizwa usizi kakhulu ngalokho okwenzakeleyo. UDesmond Tatenda layo uthi hayi inkosi yami lokho zake sikuzwe kubuhlungu kakhulu. Hayi ke kunjalo ke bantu beZimbabwe.
Inkabeni in minyaka shumi nakhombisa ayifunanga ngisho le ndebelishi yafa ngomlanjana wonke abantu mabayibheka bayibisa dubekile hluphekile khathazile westila nzima yona le mina yabanikela kuyo aphendu inhlekisa
ngabe kwenze njani
lama njani ukuhamba esandleni somumbi yaphume emfolweni kabla lajike sondo lase lajikela magini
avuke useni
avuke useni maphesa lapayeni maibona lenkanya selomsila yile mpumalanga
hindu sausa
hindu sausa yapumala kundele tenange kate wabamnyama kate wabamnyama kate wabamnyama kate wabamnyama
yaphuma lezindaba zami
loke ngumculo weqembu indosakusa ngengoma ethi indosakusa. Sisikhangele ngamafitshane indaba ebezikhokela namhlanje. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi akumangalisi ubudlelwano kwabalo lomnumzana Robert Mugabe. Kodwa ibandla le-ZANU-PF lithi ubudlelwano be-MDC lomgabe liselamuva ilizwe leZimbabwe. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje ngolelivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.